siyabonga Sandra Lojonga. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 29 kuNtulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa uyachazisela kwincwadi zakho ngayenza ukuthi kuzabo bale nto enjalo. Ngokuba sesinike incwadi zakho ezithetha ukuthi hhayi, njengoba umthetho ubavumela ukuthi basimise, bathethe azivalele incwadi, hhayi yonke into nje isencwadi iyavalela.
Inkampani elungisa amathaya i-Apollo Tyres Zimbabwe yakoBulawayo ixotsha izisebenzi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu emsebenzini. Ikomiti edalela ePhalamende yabona ngezemithetho iqhuba imihlangano yokudinga imbono kaZulu ukuze amalunga abone ukuthi kungaguqulwani emthethweni ekhona. Umzingeli uMnumzana Theodore Blankhurst umiswa phambi komthethwandaba kaMantshi weHwange lapho akhululwe ngesibambiso se-$1,000 bail kulandelwa icala alitheswayo lokubulala isilwane esaziwa ngokuthi nguSecil. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukuxotshwa kwezisebenzi ngabaqhashi kuqhubekela phambili njalo koBulawayo, inkampani elungisa amathaya i-Apollo Tyres Zimbabwe ixotshe izisebenzi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu izolo. Amankampani amaningi aqale ukuxotsha izisebenzi kumaviki amabili edluleyo kulandela isinqumo sedale le-Supreme Court esokuthi kusemthethweni ukuthi amankampani amise izisebenzi mahlayana nje. Inkampani edinga iphephandaba, edinda iphephandaba le-Newsday layo ixotshe izisebenzi ezigoqela intatheli izindaba izolo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zithi bedlula inkulungwane ezintathu asebelahlekelwe yimisebenzi kulandela isinqumo lesi. Umuntu ngamini inkomo Studio 7 uxoxela omunye wabaxotshiweyo kukhampani ye-Apollo koBulawayo izolo, uMnumzana Ntumiso Ndlovu.
Sesifika nje emsebenzini baqala banika amamanager ambalwa, banike mba amathathu futhi ezoba ama-10 lasaba sesinikwa incwadi. Kodwa uyasichaziseka kwincwadi zakho ngayenza ukuthi kuzabo bale nto enjalo. Ngokuba sesinikwa incwadi zakho ezithetha ukuthi hhayi, njengoba umthetho ubavumela ukuthi basimise, bathethe azivalele incwadi, hhayi yonke into nje isencwadi iyavalela.
Ube kulezibonelo yini ezokuthi lingalahlekelwa imisebenzi ngale ndlela?
Hayi, ngisho silingoba bekungani vele izinto sezisiba ngcono ngoba for the last 2 months sesisebenza ama-full hours. Ngoba kalesi unyaka sesisebenza ama-2 weeks in, 2 weeks out. Kwasekubuya ama-investors amatsha azaqalisa ukusebenza. Last 2 months sesisebenza kuhle silingo. So ukuthi behluleke ukuthengisa amathaya ube besilo ukwenza nento esingayaziwa abasichasisela.
Ukulahlekelwa ngumsebenzi lokhu ungathi kukuphazamise njani empilweni?
Kuphazamise kakhulu sibili ngenxa yokuthi uma umuntu engaphongi ukuthiwa usumile ngenxa yokuthi anasunikwe i-3 months notice. I-3 months yakhona kodwa uyakuhlezi endlini ukhola ngento yakho esalokhu ipension yakho. Onde abantu bayabantu bayalethela ukuthi ngimeyabe sele-terminal benefit ngesene-retirement age bese kungukuthiwa mana nje kuyaphazamisa sizakho ngoba kuyabe kungelanotice.
Usuqalisile yini ukukhangela imisebenzi kwezinye indawo njalo kule kuyathembisa na?
Njengoba internally possible manyezini lapho bathi yenzakala amakhampani namaningi angisho. Ukhangane ushitha usiku lo chief justice ngawafa kumthetho lo ngoba kuqala sasikwazi ukuthi nxa i-company ifuna uku-retrain siya apply the letter bebone labo ukuthi hhayi isikhwama zabo zinikanje bathina-ke owakade siseminyameni lalaqhobele angitshe emsebenzela ekutholakala.
UMnumzana Ntumiso Ndlovu ngomunye wezisebenzi ezixotshwe kwinkampani ye-Apollo Tyres Zimbabwe koBulawayo izolo, sixoxelaye ekhona le koBulawayo.
Thank you.
Abalobi abasembokisweni wamabhuku alonyaka oweZimbabwe International Book Fair bakhuthaza amakampani adinda ingwalo ukuthi benze ingwalo zitholakale ngobuningi ngentengo ephansi okuza kwenza ukuthi wonke umuntu enelise ukuzithenga. Bathi ukutholakala kwengwalo kulutshwana yikho kubangela ukuqonga kwenani labawathengisa ngokungekho emthethweni i-pirating bagcine belahlekelwe inzuzo. Intathe izindaba yithoma evisigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalobi laba bakhuthaza abadinda amabhuku ukuba bathenge imitshina yakulezi nsuku okuzaphathisa ekwehliseni intengo yokuwadinda leyokuwathengisela uzulu. Unkosazana Virginia Phiri, omunye wabalobi abadumileyo, uthi lesi simo sepiracy senza abantu bagcine bethenga amabhuku ezitaladeni okungekho emthethweni ngoba edula ezitolo.
Isiqoqela sendaba yokuthi into zonke ziyadura. Abantu bathi bayapirata ngoba amabhuku ayadura. Abantu bathi bayapirata ngoba amabhuku akho out of print ngesikhiwa. Kodwa isiqoqela sendaba yokuthi i-equipment edinda amabhuku lama processor khona la konke imshini simidala abantu lokho kwabakwazi lokho kusuka kuvich ikho ngikuchoyo kathesi imshini sigugile ama parts adura yonke into nje it's an economic issue ukuthi zonke lezi zinto zilungiseke economy ngalunga into zilunge konke uhambe amabhuku ehla price bengxenye kota of what we're paying now. Kathi siziyadura izinto ziyabheda ngokubana into zakhona esetshenziswayo. Angishabona kunzima.
Wengeza umaphirethi bangasebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuwadinda amabhuku la kuzaphathisa kakhulu ibhizimusi labo bethole inzuzo engcono.
Kathesi imchini sigugile ama parts adura yonke into nje it's an economic issue ukuthi zonke lezi zinto zilungiseke economy ngalunga into zilunge konke uhambe amabhuku ehla price bengxenye kota of what we're paying now kathesi ziyadura izinto ziyabheda ngokubana into zakhona esetshenziswayo angishabona kunzima.
Unkosikazi Sibongile Jele ngomunye wabafundisa esikolo semfundo yaphezulu seNational University of Science and Technology oze kulombukiso laye owenzelwe eHarare. Yena uthi endaweni yokumotsha isikhathi kuxotshanisanwa labe piracy laba ngabe abakuleli bhizimusi kanye lohulumende bayadinga ezinye indlela zokuluqeda lolu dubo.
Abantu abanelisi ukuthenga amabhuku ayadula. Sidinga ukuthi abanikazi bamabhuku ba-authorize ukuthi amabhuku afotokopi. Kulokuphonga ukubopha abantu bafotokopayo. Kodwa bangaze babotshwe abantu. Still, abantu lokhu befuna amabhuku. So ukuthi amabhuku abe khona akucreate ama-license. Ikhona i-collection management ye-copyright ethi akucreate ama-license. Abantu laba bafotokopayo baphiwe ama-license ukuze bafotokopa abantu abathole amabhuku.
Okusekelwe ngunkosikazi Sifundo Nkomo, ingcwethi kwezokulwela amalungelo abantwana, othi bona njengabathengi ikakhulu abemaphandleni babhekane lenkinga yokufinyelela intengo yalamabhuku bagcine bethenga wona lawo athengiswa ezitaladeni.
Akudingakali ukuthi kungani befotokopa amabhuku, kungoba abazali abakwazi ukudinga amabhuku adurayo kunjengezigqoko. Abantu asibo bonke abantu bakwazi ukuthenga isigqoko esidurayo yikho besiyakukhothama besiyadubha phansi isigqoko ezidula for two. Asidingeni amabhuku edula for two sinika abantwana bebala. Sidingeni indlela zokulungisa ipiracy ngoba yiyo encedayo ukuthi kube namabhuku athiphileyo sibanika abantwana bebala amabhuku.
Abalobi bathi kunje akula abakutholayo ngenxa yalesi simo ngakho kungenziwa kube semthethweni okwenziwa yilabo abadinda la mabhuku okungekho emthethweni. Abalobi bathi kungaphathisa ukuyithola inzuzo ngasikhathi sinye uhulumende laye ethola imithelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ingxoxo ngokuya emacansini kwabantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lesithupha bengabotshwa yiyo isiphetho emhlanganweni yekomiti yephalamende yezomthetho edinga imbono kaZulu ukuthi kuguqulweni emthethweni ekhona. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikomiti yePhalamende ephethe ezemithetho lePhalamende iphakathi kokuqhuba imihlangano yokubekwa kwemithetho emibili, iGeneral Laws Amendment Bill leCriminal Procedure and Evidence Amendment Bill, kuyona le iviki kusefika olwesihlanu. Limithetho ikhangela kakhulu udaba lokugwetshelwa ugodo kanye lokuthi abantwana bangaqala nini ukuya emacansini bebodwa bengabotshwa. Okwakhathesi, kuleli kulicala ukuya emacansini lontombazana oleminyaka engaphansi kwechumi lesithupha, lalapho ehambelo wentanga yakhe owesilisa oba nguye obotshwayo. Isakhamuzi, unkosikazi Soviet Ncengani, uthi yena ulabantwana bangabafana, kungakho kazwisisi vele ukuthi kungani bona bebotshelwa ukuya emacansini, lamantombazana aleminyaka engaphansi kwechumi lesithupha, lalapho belingana ngoba labo ngabantwana ngokufanayo.
Mina ngithi abantwana aba underage bonke abancane abangabotshwa especially ongumfana ngoba bonke abazilutho asithi ukuthi isex iyavunyelwa abantwana abancane but bayakwenza so nxa sekwenziwe bonke two abathathwe basiwe ku counseling ngoba sometimes ongumfana kungenzakala ukuthi aqilwe ngoyinkazana
esine njalo isakhamuzi unkosikazi noMathemba Nkomo uthi yena uyakhathazeka ngabadala abagijimisana nje lensane ezinuka uchago emakhaleni ethi labo kababotshwe kungela kuthandabuza.
Asoze kube yinto enhle ukuthi umntwana umuntu omdala ayelala lo mntwana omncane yena umntwana ukhangelela ukuthi kumbe ngubabami kumbe ngumamami. So mina sibili ngiyavumelana labo ukuthi hayi nxa kungumuntu omdala akabotshwe sibili.
Unkosazana Jesse Majome, ophethe likomiti, uthi bajonge nje ukuzwa imbono yabantu ngokuchiyana kwayo, bese besiyabona ukuthi bangayibeka njani ngendlela ezasuthisa wonke umuntu, ivikele labantwana. Imihlangano le iqale ngomvulo, iyaphela ngolwesihlanu edolobheni leHarare. I-General Laws Amendment Bill ihlose ukuguqula imithetho ephezulu kwekhulu ukuthi ihambelane lesisekelo esitsha sombuso, egoqela i-Electoral Amendment Act, Interpretation Act, iTrademarks Act, le Criminal Law Codification and Reform Act. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
KuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela uhambo lukaMongameli Obama weMelika kwele Kenya la kwele Ethiopia. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indizamchina zempi za kwele Turkey zibikwa zihlasele kubi inkamba zabahlamuki besikhedish kwele Iraq lamhlanje ngemva kokuchabalala kwenkulumo zokukhumisana umlotha. Iofisi yenhloko kahulumende wale Turkey umnumzana Recep Tayyip Erdogan ubike ukuthi indizamchina lezi zihlasele indawo zonke ezinakanelwa ukuthi zicatshe abahlamuki laba labe ISIS kwele Syria. Iziphathamandla zakwele France edolobheni leKalei zibikwa ukuthi inani labantu abangena izwekazi le-Europe bevela e-Afrika ngokungekho emthethweni besebenzisa umlindi we-Euro Tunnel selifika kunkulungwane lengxenye 1500 njalo kufunyenwe isidumbu somuntu oyedwa ofele endleleni engakafiki. Umzingeli umnumzana Theodore Bronkhorst lamuhla umiswe phambi komthethwandaba kamantshi wewange lapho akhululwe ngemali yesibambiso sebail eyinkulungwane yamadola i-$1,000 kulandela icala aletheswayo elokubulala isilwane esaziwa ngokuthi ngu-Cecil njalo esibikwa sithandwa ngabaningi elizweni. Umnumzana Bronkhorst ubikwa wabulala lesi silwane eplazini lomlimi umnumzana Honest Ndlovu. Yena wetheswa icala lokumvumela ukuthi azingele yena engelamvumo eneleyo yokuthi akwenze lokho. Ukhangelelwe ukuphenduka emthethwandaba ngolwesithathu kuvikezayo sokuthethwa leli cala. Uthathelwe ugwalo lwakhe lokuhambisa olwepassport njalo watshelwa ukuthi ahlale emzini wakhe koBulawayo lapho azazibika khona emapholiseni eHillside Police Station kuleli dolobho kathathu ngeviki. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubele egqwetha lakhe umnumzana Give Momo Viringi.
namuhla sihambe e-court lo client wami ubaba uBroncos bamcharge nge contravention of section 66 subsection 2 of the Parks and Wildlife Act. We sifike sa-apply i-bail yagrantwa i-$1,000 kwathi our client wami ahlale emzini wakhe obulawayo icala lelizwe liphele ukuthoniswa. Bamthathela the passport bathi njalo engakhulumisani nabafakazi kule ndaba ngingathi ngamafitshane okwenzakale ekhoti namhla.
Lina lithini njengamagqwetha ammeleyo, uyalivuma yini icala?
Icala uyalilandula ngoba yena wayenamaphepha esiyala ukuze ehambe ukuyazingela lo client wakhe. Akukho okunye okuningi ngaphandle kokuthi amaphepha akhe lo muntu ayekhwanile ehamba ukuyazikela.
Udaba lwesilwane lolu solusabalalela lwagcwala ilizwe lonke, libona ingani lokho kungaphazamisa yini ukuthi umthethwandaba usebenza njani?
Mina engikwaziyo ikuthi umthethwandaba ukhangela ezomthetho kakhulu, awukhangeli ngokuthi i-social media ithini, ngoba okwenzakala ku-social media lokwenzakala emthethweni kuyashiyana. So angilakwethuka ukuthi lokho okwenzakala ku-social media kungaphambanisa ukuthonisa kwendaba leyi.
Yeah, kodwa
ngingathi mina ngile confidence kumakhosi ethu. Hhayi, akukho okuningi okukhulunyiweyo namuhla, sikhona lokho kuphela okwebheyisi.
Lelo ligqwetha umnumzana Give Mom Viringi obekhuluma icingweni le Studio 7 esewange. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umongameli Barack Obama weMelika ogqibe uhambo lwakhe lwamazwe amabili awezwekazi le-Afrika njengomongameli wakuqala walelo lizwe ukwethekelela izwekazi labensundu wethule amazwi alenkulumo ebanzi lokhu iludaba egudwini. U-Obama uthinte indaba ezibalisa ukungathembeki ngesizwe amazwi akhe.
Lapha kuzwekazi le-Afrika ukungethembeki kuchiya abantu besebuyangeni obukhulu ngoba inkulungwane zemali ebezizasetshenziswa kuntuthuko yelizwe zigcina zisiya nganxele.
Emazwini angabe ehlabe inkokheli efana lomongameli Robert Mugabe, u-Obama uthe kuyamangalisa ukuthi kuleyinye inkokheli yalela esikhundleni isithi yiyo yodwa engabusa khona kugcwele abanye abenelisayo. Ukuhlaziya amazwi kamongameli Obama, uChris Gandhi we-Studio 7 uxoxa le ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngamazwi akhuthazayo, ngamazwi afundisayo, ngamazwi futhi esiwathabele kakhulu ngoba ocacisile yena wathi e-America ucabanga ukuthi yena ungumongameli ongcono kakhulu njalo abantu be-America bayamthanda ukuthi nxa engangenela ukhetho owesithathu bengamkhetha, kodwa umthetho mbisisekelo se-America kasikuvumi. So loba ngabe esebenze kuhle okunganani, kodwa nxa isikhathi sakhe sesitshayile sesitshayile. Okuyinto lathi esihluphayo kwelakithi lizwe ukuthi ukhulo lokhu esiphethe kusukela ngo-1980 yena akakunanzelela ukuthi esakhe isikhathi sesitshayile. Kuyasifundisa ukuthi sikunanzelela ukuthi umuntu isikhathi umkhokhele isikhathi sakhe singatshaya sesitshayile kumele aphume. Sikukhangele kakhulu futhi labakhokheli laba baku-opposition, ama-opposition parties, ukuthi nxa i-coalition ye-party isithi yona umuntu uhlala 2 terms e-ofisini, i-2 terms yakhe ingadlula, kumele aphume, umnenge umsebenzi umuntu angawenza engasuye president we-political party, umnenge umsebenzi umuntu ongawenza engasuye president welizwe.
Singathini manje nxa sikhangele ukubana umuntu onjengomongameli Mugabe nxa esizwa amazwi anje kukhanya yena akumhlabi?
Okuka kumongameli wethu vele kakusamhlabi, sekudlule, asisakwazi lathi ukuthi kumele kuphathwe njani. Kodwa okusifundisayo ukuthi iqiniso ukuthi ukuze ilizwe liphumelele yokuthi kutshintshwe umongameli, ngoba siyananzelela amanye amazwe ama-liberation movements ikakhulu atshintsha khona ubukhokheli ukuthi ayaphumelela. Siyabona eTanzania ngo-October bazabe lo mongameli omutsha, siyabona iMozambique, siyakhumbula ngesikhathi sama-80s ukuthi eMozambique kwakunjani. Kodwa iFrelimo ihlala ijinja abakhokheli ngemva kwe-10 years. Siyabona umnotho weMozambique uya uba ngcono kakhulu. Sikhangele futhi lelizwe laseZambia. Kusukela ngo-1980 sokube labo mongameli abatsheneyo. Siyabona njalo iZambia ukuthi phambili kulathi. Sikhangele futhi leBotswana, sikhangele leNamibia. So kuyasitshengisa ukuthi ilizwe lapho kutshintshwa khona ubukhokheli, ilizwe lelo liyathuthuka.
Lo umnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Esigabeni sendaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni, lamhla sixoxa ngokutholwa kwengwalo ze-dual citizenship yilabo abahlala emazweni anjengeBrithani, iMelika, iSouth Africa, iAustralia, iCanada lamanye. Uhlangothi olukhangelane lokupha abantu amapasipoti lezinye iy'ngwalo luthi baningi abantu abalobudlelwano leZimbabwe asebedinga ukuthi baphiwe ilungelo lokuba izizalwane zaleli lizwe. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi umuntu ozalelwa eZimbabwe njalo lolo mzali owazalelwa khona ulakho ukunikwa ipassport yeZimbabwe. Bakhona abasanda ukuhambisa udaba lolu emthethwandaba abanjengomnumzana Mothomo Mawere bekhala ngokuthi ilizwe liyala ukubanika i-dual citizenship njengoba sebelezithupha zakwamanye amazwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lo mnumzana Mkhululi Ndabambi ohlala e-Indiana, eMelika.
Umthetho we-America wona vele uyasho ukuthi uma uthatha i-citizenship kumele urenounce, uwekele i-citizenship yelinye ilizwe oyabuyi-citizen yalo. Kodwa into yemvelo ukuba abaningi abakwenzi khonokho, and uhulumende laye kasiyonto ayigijimisayo kakhulu ngaphandle kokuthi umuntu mbesethengisa ilizwe, yikho lapho umuntu agcine isingene emanyaleni.
Nxa sikhuluma ngemithetho yeZimbabwe, uyakwazi ukuthi ukuhamba njani nxa ukuthi ufuna ukuyithola leyo nto okuthiwa yi-dual citizenship?
Angithi vele thina vele ama-citizen asila concern of ukuthi siluze i-citizenship, vele sazalelwa khona singama-citizen. Njalo umthetho wethu weZimbabwe kathi sangithi uyavuma ukuthi sibe le-dual citizenship, kukhona ku-constitution khonokho.
Kuthiwa kulabantu abaningi asefuna ukuthi bakwenze khonokho, kambe ungathi wena abakujahile kwini?
Uyabona Dube, abantu bakithi bagcwele indawo zonke. Abaningi lapho esikhona sekusekhaya, abanye sesilabantwana, abanye balama-business, balama-interest. Ngakho kuba nzima ukuthi uphonge ufulathela uthi lapha kayisikho ekhaya.
Kodwa khona ukuba isizalwane seZimbabwe kungabe kungalethelani?
Awungeke watsho ukuthi kunganilethelani, ekhaya kusekhaya. Ngoba lapho uhlezi khona uba lo mkhumbulo, and isikhathi esiningi ukhumbula ekhaya. Abaningi abekhaya into aba-worried ngayo kuba uhulumende wangapha engabenza, ngoba okwekhaya abantu abaningi bakubona vele ungathi uvela kini kuthiwe kayisiko kini njani. Yena lo uyabe kutshele sithi kayisiko kini, wonke umuntu kwazithukukini la ukwazi. Lokho phela sekusiba yi-human rights issue phela. Inyazi ukuthi baningi abantu bakithi abalahlekelwa i-citizenship, labo vele bona kungela enye kibo abayaziyo.
Lo mnumzana Mkhululi Ntabambi, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sesilitshe ezandleni zikaChris Gande weStudio 7. Lo hlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ngodaba lokubana kuyenzakala na ukuthi abantwana baphiwe isibongo sikamama ubaba yena ephila. Ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga.
Uthini wena ngembono eke yethulwa idalela eParliamente yokubana omama labo benelise ukupha abantwana izibongo zabo.
Ngikuzwile lami khona lokuthi omama banganika abantu babo izibongo zabo la nxa obaba bakhona bephila. Kuyaxaka ke lokho ngobana umama yena lowo ozabe enika umntwana isibongo sakhe angithi uvele yena kuze kube manje isibongo leso siyabe sikhethe uyise. Kutho ukuthi vele sizabuyela isibongo leso siye khona le emntwini wesilisa onguye okuthathwa isibongo sakhe ngoba lowo mama ozabe enika umntana ngeisibongo sakhe kathi. Yena ubonga ngesibongo sikayise. Kuthi la umntana azambonge ngesibongo sakhe. Nxa bebalekela ukuthi izibongo zabobaba zingasetshenziswa, akusoze kusebenze okwakhathesi ngobana izibongo vele zonke ezikhona okwamanje zisukela kuboyise babantwana.
Khona esintwini akuzili na?
Kungazili kulani sibili. Umntwana ngowendoda baba. Indoda yiyo ethatha owesifazane imlethe lapha ekhaya kwenziwe konke okwenziwayo. Umama lo osefike lapha ekhaya usesiba yingxenye yalapha ekhaya kwabo kandoda. Ngakho indoda yikho abantwana benikwa izibongo zendoda ngoba indoda nguye umnikazi muzi. Umama ngumuntu wokuza lapha ekhaya. Ngingathi kala msebenzi kodwa sengizinto ukuthi ukuya kwabo kandoda owendayo ngowesifazane. Yikho lezibongo zithengisela ukuthi wendile lapha ekhaya. Nxa sekuyaguquka bangendlela kuvele kukabo esithizayo kabe kungumhlola kuyabe vele kuzila. Asazi kumbe amalungelo abomama amatsha lawo asikwazi kodwa esintwini sakithi akuvele akwenzakali khona lokho. Yebo umuntu abanazo isibongo sikanina xa mhlawumbe ekhulele komalumakhe lako kuvakalwa ngokuthi ukhulele komalumakhe kumbe kweyisemkhulu ozala unina. Uyazila asikaze sikuze ukuthi abantwana bangaphiwa izibongo zabonina. Akukho esintwini, akukho futhi angikhona ukuzaba khona masinyane.
Sekulobufakazi bokubana obaba abaningi lapha bagcina abantwana abangasobabo. Ungathini wena nalo?
Yebo, kungaba njalo kodwa lokho phela ikunakanile, ayisiyo into ekhulunywa egcekeni. Akusiyo into eba yingqoqo nje emphakathini. Kanti angithi indoda nayo ize igcine lowo mntwana xa ingatshelwanga iyabe isithi ngumntanayo phela. Ongakwazi ungakubonanga kawazi. Kanti futhi esintwini izolo bekuthiwa ezalelwe esibayeni yakho. Lanxa bongaba le nkulumo ezinye ezithize kodwa kwakuzanya ukuthi imizi yakhiwe abantwana bondliwe ngokufananayo. Yebo kambe bayatho bathi umntwana waziwa unina. Ngenye indlela kuthi sesifuna ukuguqula inhlala kahle yabantu, impilo yabantu besintwini. Yenze okunye okungayisikho kuzasidalela lezinye izinto emhlawumbe esingaziboniyo kathesi. Nxa umntwana indoda igcina umntwana ongasowayo ingakwazi iciliwe phela kuthi ukuthi umama lo uvele uguluva.
Hhayi, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hhayi balaleli, lisale kahle liziphathe ekwenzeni izinto zenu lapho lingaphambanisi amasiko alithi. Siyabonga.
Hhayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle.
Ngiyabonga
lapho. Lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Singakaluqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Hayi, uxolo aseyikulinika ebezikhokhela, kodwa silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile Mhlanga, silijika kuhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Lilale.